sokuyisika disendaba ku VO ebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 30 Mabasa 2020 ngiqhashwe uJeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Khaya kanjalo lokho ebeyixokozela emalayinini empuphu ngapha kabalaleli. Umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa belokhu bengalaleli izinto esibatshela zona.
Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amane 40, kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula izintathu 3,218,430.
I-program le planiweyo ukuthi door-to-door delivery yempuphu ngibona kuyinto enhle kakhulu, ngoba kunje besehluleka ukuhlala ezindlini ngokusithona siyalayinela impuphu.
Ukuthengiswa kwempuphu ezindlini kuqalile elokishini le-Thorngrove koBulawayo, njalo ithengiswa ngamadola eZimbabwe angamashumi ayisikhombisa umgodla we-10 kg. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubese Mozambique ukuyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Philippe Nyusi phezu kodaba lobudlwangudlwangu obubangelwa ngabahlamuki abokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 seligonge laya kwabangamashumi amane 40, kulabahlanu abasinde kulomkhuhlane emhlabeni jikelele asebefunyenwe belaleli gciwane sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,218,430. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilabantu asebedlula isigidi 1,040,608. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 228,625 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Kuthi ke emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 37,393 asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus, njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye 1,598. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilishumi lambili 12,228. KoBulawayo sokulabantu abalishumi lambili abasele umkhuhlane. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya uchasisa ukuba i-COVID-19 isasekhona, njalo kuzathatha isikhathi ukuba liyehle ezweni.
Kudala sakhuluma ukuthi i-lockdown ngangeke iphele kathesi, ngoba igciwane le-coronavirus liyahlupha ngesikhathi somqando. Yikho inyanga lezi ezibuyayo ngezomqando, njalo ibulala kakhulu ngesikhathi somqando. Akula lockdown engiyibona iphela mina, i-lockdown iyaphela kubo-August September le. Akula zikolo, akula ma-church, akula ma-weddings azayenziwa ngalesi sikhathi. Kukhanya abantu njalo lokhu ebeyixokozela emalayinini empuphu ngapha kabalaleli. Umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa belokhu bengalaleli izinto esibatshela zona.
UDokotela Ngwenya uqhubeke ethi sebeqalile ukuhlola izisebenzi zonke zesibhedlela sakhe umkhuhlane we-corona.
Lathi khonapho esibhedlela sempilo sesiqalisile ukuthi siteste abantu abasebenza khonapha, odokotela labomongikazi labanye abasebenza esibhedlela, ukuthi umkhuhlane lo igciwane le-coronavirus abalalo yini. Yikho-ke singaqeda labo sesitesta labantu bonke abafika empilo bezoyelatshwa, labo bayatesta ukuthi umkhuhlane lo sizama ukuvikela ungaze wamemetheka usiya phambili.
Inani labantu abaphethwe ligciwane le-COVID-19 eHarare sebelitshumi lasificamunwemunye, emathebheleland notes kulo yedwa owasila kulo umkhuhlane. EmaShonaland East bahlanu, kuthi EmaShonaland West bathathu. Phakathi kwabantu abangamachumi amane abatholakala belalo umkhuhlane ezweni, abahlanu ngase basila kulo umkhuhlane, kuthi abane sebabulawa yilo umkhuhlane, oyedwa wakhona engowakobulawayo. EZimbabwe sekulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa lengxenye 7642 asebethe bahlolwa leli gciwane lisiyatshona ilanga izolo. Kusenjalo, iKhansi ledolobho lakoBulawayo imanyene lohulumende kunye namankampani ahlukeneyo sebezinikele ukulungisa kuhle isibhedlela seThorngroof Hospital sonke, kusukela kumigwaqo, izindlu zokugulela, izindlu zezisebenzi, indlu yokugcina abafileyo, uhlanganisa lamagceke esibhedlela ukuze silungele ukugcina izigulane. Umgcinisihlalo wekomiti yezempilakahle kuKhansi ledolobho lakoBulawayo, uNkosikazi Lileni Mlilo kaWard 12 uthi kuyabukeka osokusenzakala esibhedlela.
Hayi, thina siyakubuka kakhulu konke okwenzakalayo lapha esibhedlela. Sizwa vele sikhudumala sibili ngoba sibona umsebenzi uyahamba. Lokhu saqalisa isibuya lapha kungani le migwaqo kayikho, langale esibhedlela kungani kakukho right, kodwa kathesi ngokuncediswa ngamadonors sibona into zonke ziyahamba.
Umeya wedolobho lakoBulawayo uSolomon Mguni uncome umsebenzi wokuvuselelwa kwesibhedlela lela sisiba lohlonzi lwaphezulu.
Siyabona kakhulu ukuthi kuyasetshenzwa isibhedlela siyavuselelwa. Lesibhedlela isayakhwa ngo-1941, izakhiwo eziningi bese zingasayenzi ukuthi kungahlala abantu, lanxa kunguwe sikulethe lapha esibhedlela sithi sizokuthiya lapha. Ubungagula kakhulu, kodwa okwamanje kukhanya izakhiwo esezivuselelwa ukuthi sesingaba isibhedlela esehlonzi lwaphezulu. Bonga konoku ubuya kweCovid, engase COVID ngabe isibhedlela lesi ngoba sasengesithulisekelo from uhulumende ukuthi sivuselele.
Umqondisi wezempila kahle kuKhansi ledolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaze ukuba yonke into ebingamanga kahle esibhedlela seThorngroof Hospital izalungiswa, isibhedlela silungile ukugcina izigulane ngendlela efaneleyo, ethi konke kuqhutshwa kahle. Ngimele iStudio 7, ngiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubese Mozambique uyakhulumisana nalomunye wakhe umongameli Filipe Nyusi phezu kodaba lokudlwangudlwangu obubangelwa ngabahlamuki bokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo. Umnangagwa uyebele Mozambique njengomgcinisihlalo wohlangothi lomanyano we-SADC olubona ngezomvikela olwe-Organ on Security and Defense. Abahlamuki bakwele Mozambique babikwa sebebulele abantu abedlula amakhulu amabili. Umnangagwa ubikwa eyekwele Mozambique ngendizamtshina yokweboleka ehlawula inkulungwane zamadola ngehola linye. Lokhu ngokwesibili ukubana umnangagwa asuke elizweni solokhe kwaqalayo uhlelo lokuvalwa kwamazwe olwama lockdown ngenjongo yokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 7 kusiya ngo 9 pm tholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Ukuthengiswa kwempuphu ezindlini kuqalile elokishini leThorngroof koBulawayo, njalo ithengiswa ngamadola eZimbabwe angamashumi ayisikhombisa, 70 Zimbabwe dollars, umgodla olesisindo samakilogram alishumi, 10 kg. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwamukelwe ngenjabulo ngabaningi abenelise ukuthenga lapho impuphu iqale ukuthengiswa elokitshini leThorngroof koBulawayo. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso yeNational Association of Consumer Rights, INACORA, uthi kulungile ukuthi impuphu ilande abantu, kodwa kumele ibuye iningi ukuze yanele abantu bonke.
ukuthi impuphu ithengiswe ezindlini kulicebelihle kakhulu ngokuba kuzakwenza ukuthi abantu bahlale bangayibhodabhodeli ingayiza kwenela kuphela ifike ngentengo eyaneleyo kube lula futhi ukuthi ithengwe kuzakwenza ukuthi impilo ibe lula kodwa kusaseleyo ukuthi sikwazi ukuthi izabe ithengwa kanjani uzakwazi kanjani ukuthi ikhona ingaphi konke lokho kungacaca hayi impilo izabe isibengconywana endaweni yempuphu kodwa ziyabe zilokhu zizinenge into ezifuna ukuthi zilungiswe ngokuba impupha iziwa yodwa ihamba nokunengi njalo.
Unkosikazi Rebecca Nyoni oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi lokhu kumele kwenziwe yonke indawo.
Mina njengesakhamuzi sakoBulawayo enkulumane ngibona ukuthi i-program le planiweyo ukuthi door to door delivery yempupha ngibona kuyinto enhle kakhulu ngoba kunje besiyehluleka ukuhlala ezindlini ngokusithona siyalayine impupha. Nxa sebesilethela ezindlini kungcono ngoba lathi umkhuhlane usuza sivika siyabonga sibili ngabantu abasicabangele lokho hayi kuhle nxangile imali yami ngiyathenga nxangingiyela nithengi nxa lisilande ezindlini hayi kuhle kakhulu alisoze lisibone emgwaqweni sigcwala indawo yonke sidinga impupho hayi siyabonga kwenziwe yonke indawo.
Esinye njalo isakhamuzi senkulumane unkosikazi Senzeni Msimanga uthi umthetho kumele ulandelwe nxa kuthengiswa impupho kungabi ngokombusazwe.
Yeah, impuphu right sibili ibuye door to door. Kodwa bese lesicelo sokuthi ingabi ngezani. Thu futhi ingabi lesigwelegwele esinhle. Nxa sithenga kuhle sibili sithenge kuhle njengezakhamizi. Lapho sibili siya support 100%.
Umnumzana Talent Ncume uthi ubunzima obuzaba khona ukuthi izindlu eziningi zihlala imuli eziningi.
Ukuthengiswa kwempuphu door to door kungumbono omuhle kodwa inkinga isuka ibe la nxa singamalotsha singu-6 mhlawumbe indlu extendiweyo angiboni ukuthi singayithenge bengavuma ukuthi sithenge sibe ngu-6 ngibona yikho lapho kule nkinga enkulu kakhulu ngoba nxa sihlala singu-6 kuvunyelwe ukuthi kuthenge 1 per muntu njengoba besitsho kodwa inkinga isisuka ibe lapho kungathenga umastanda amalotsha asakho yenelisi ukuthenga isibili kuyakho ukuthenga umastani so kunzima kumbono omuhle kodwa hhayi abawucabangisisise futhi lowo mbono ababuyele emuva bewurivisa ukuthi ngabe wonke umuntu uyathola yini kungasebenzeka yini.
UZulu uveze injabulo ngenyathelo likahulumende ngoba bethi besengozini yokuthi bathole i-coronavirus ngoba betshona emizileni belinde impuphu kwesinye isikhathi bengayitholi. Kwezinye indawo bathi lokhu kuzadala kubandlululo ngoba abaningi bengamaloja ukuthi bethole impupho kuza kuba nzima la kulezi indawo eqale khona ukuthengiswa iningi lithi alikayiboni balokhe belindile. Laloba kunjalo abenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe i-GMAZ bathi bazamisa ukugaya impupho kuze kulungiswe intengo yomumbu. Lokhu kuphume kuphephandaba lenewzimbabwe.com elikhulume lomnumzana Dafatswa Musarara umgcini sihlalo weGMAZ. Umsarara ubikwa ethi sebezamisa ukuthengisa impupho ngoba uhlangothi lweziphala zikahulumende olo Grain Marketing Board lukhweze intengo yomumbu. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama siqhubeka sikhangela usawalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo ngenxa yeduko le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa namhla uphe izakhamizi zakoBulawayo uncedo lwempuphu lokho ngokwesibili kuyena leviki ubana uChamisa apheliza kamizi zakobulawayo uncedo olufanayo kungakhathalekile ukubana ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Ngolwesibili uphe asebekhulile bemalokitshini atshiyeneyo impuphu. Abanye sebebuza ukubana kambe uChamisa kumele abe nguye ophathisa yini uZulu ngalesi sikhathi sokuvala kwelizwe kumbe uhulumende nguye umele enze lomsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ezihlaziya ezombusazwe umnumzana Max Mkandla endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ngoba ke khona vela into le ayishiwo kahulumende so ukhangelele ukuthi wonke umuntu aphakane not even abazombangazo kuphela ngoba abezombangazo bona esikhathini esiningi bathi uma beshenza izinto beshenzela ukuthi babonakale sebethole ukuvotelwa kunzima ukuthi umuntu owezombangazwe ayenze into ngenhliziyo mpela. So I think kufanele vele benze something ekwenza ngenhliziyo but it's not expected. Siyakwazi ukuthi uma beshenza benza bekhangelele ukuthi bazothola something kukho lokho. So engakushele ukuthi like everyone nje umuntu ophilayo ohambayo ufanele ukuthi angena shiza sonto kahulumende le yinto yomuntu wonke yindaba elande wonke umuntu ukuthi aphakame. Umuntu akaze akhumbule amazwi awakhulumisiswe njengomandela kudala ukuthi in your hands now so kusezandleni. So yiyo indlela okufuze siyikhangele ngayo le nto ukuthi yinto yomuntu wonke kusezandleni zomuntu wonke. Ama-politicians kuphela kungamangalisa mpela makungakhanya abaphikishasho begoqile andaba eshithi bona hhayi esimathalene ngakho yi-one bengayenze lini ukuthola amavoti ngalesi sikhathi sokudla ngalesi sikhathi somkhuhlane. Abayenze ke mpela ukuthi bakwenza ngoba kuphuma enhliziyweni zabo bafuna ukusiza umphakathi.
Hhayi kuyezwakala. Wena-ke baba Mkandla uthini ngodaba lo?
Udaba lolu ngilubona luqondile ukuthi luphathwe ngabantu bonke nje kwaze la uhulumende kuphela. Nga ungabantu bonke khonoko kwenziwe i-opposition party kungokwenziwe uChamisa i-effort yona lani uyitshengisa ukuthi khona kumele nekanele abantu asiyo nto ekhangelana lo muntu oyedwa leyi kumbe uhulumende kumbe uzani sonke emini nje bonke abantu abenelisayo abaphakame bencedise la uhulumende mbona engazani utsho njalo nje ikho abaningi bahamba badonata bakudonata khona ngale and so forth esenzela ukuthi khona umsebenzi lo uphathwe ngabantu bonke. Strive umfiwa naye uyagijima ngale uyadinga lokho akudingayo uthi ngu-level individual ke lwana so party so ukuthi uthi unceda isizwe ngalokho-ke awuphathiswa nekunjalo.
Ye ngiphenduke kuwe mnumzana Ndlovu, siyabona ukubana uhulumende usekhulume indaba eziningi sike sezwe sithi uzaphathisa abadubekayo waphinda njalo wathi uzaphathisa abamabhizimusi amancane. Izolo khona wangenela futhi laye umphathintambo wezemali wathi laye uhulumende uzaphathisa amabhizimusi yinqe abethwele nzima ikakhulu lawo ezokwethekelelwano yawe-tourism. Ubona ungani yikukhuluma nje ngoba umlomo kawugcwalelwa mfula kumbe sizabona kusenzakala okwenzakala?
Hayi yebo, leyo nto leyo ukuthi umlomo awugcwalelwa mfula izifiso zikathemba lo-amukela esasifunda ngazo esikolweni. Umumo wezomnotho zezimbabwe awuyivumeli izimbabwe ukuthi yenze into enjalo. Singafisha sijele ukuthi lokhu nalokhu ingakhulu uma bekamba uhlangothi lolo lwe-tourism balikhuluma lo mhlaba nje kuwuthabisa ukuthi izinto zizoqhubeka zinjalo. What has been happening has been noise ukuthi uhulumende ishenga ama-companies ithabisa abantu khona njalo kwama-price control okwenzakala recent izinto enjengalenazo. Now usungathi wena unguhulumende ulani wenza njalo ukuthi ubuya fiphijiye nanko usisiza the very companies ohlele uzishenga uzishengela ukuthi-ke ukhanye ungumuntu omuhle phambi kwabantu. So ukukhuluma nje lokho ekhaya sinenkinga inkulu ngezomnotho asinamali. Wacula kudala lo edinamo wathi asinamali namanje ayikho imali eZimbabwe. So uzoyithathaphi yokuthi in any case before i-COVID kuye why zonke lezi zinto esingazikhuluma manje singazenzanga ukusiza umnotho owawuvele ugula.
Hayi kuyezwakala isikhathiso singasavumi. Ungasivalela uhlelo lwethu mnumzana Mkandla, usithele ukubana wena uthini ngalokho okukhulunywe phambilini ngumnumzana Ndlovu lapha athi khona okwenzakalayo lokhu abezombusazwe babe bekhangele phela ukuthi bazadobhadobha yini labo amavoti.
Hayi
mina ngibona zani kathesi ngabe kuyindlela zona lezo internally kodwa ke ngibona nje outside their scope abantu abakhangelele abantu kwakhathesi asikezwe ukuthi khona kade benika abantu babo bodwa njalo sibona ukuthi khona laphana kathesi sebekhuluma ngakhulu ngokuthi khona abantu kuma-rent wona la kusukela ngo-April abantu bama-rentals labana bengabhadali bayabhadalelwa ngiye uhulumende asonto esingayisola yona leyo kumbe singayibeke ekhampenini e-South Africa kuyenzakala khona lokhuyana bayanika nabantu ukudla ezindleleni khona laphana emzini yabo lama-rentals lawo is already covered so kuyafanana nje lamazulunke nje so esingakuqinisa nje kuphela sithi thina uhulumende khona kathesi akhangelani kakhulu nabantu engabuyela emuva ngoba ngabuyela emuva abantu baza kuthatha ngaleyo ndlela ukuthi khona hhayi bayakhampeni kathi hhayi into sokucelayo ukuthi khona begcwalisise kwena inkulumo zabo ababezikhuluma ikakhulu kuma-rentals nokuvuleni kwezikolo khona la izikolo kathesi akula nje one umzali obhadalele izikolo ngumphathi wezikolo mina akuna muntu obhadalileyo izikolo zivaliwe obhekisa abahlezi ngemakhaya bavaleli so akula muntu obhadalayo ezizikolo ziyavulwa mboka zikulwa kakuzo ngemva kokuphela kwe-14 days yona le esikuzonele ezisele ezingu-5 kumbe zingani sibone ukuthi khona kuza kuba njani kuza kuba umbiko onjani sizafika u-3 May asikhangele nini khona khana silalele nje size ukuthi kulangapha sikulandeli kese ngicela-ke abantu nje bonke nje ukuthi abahlale ezindlini abantu kabahlale ezindlini balalele khona kokhulunywayo ngobana akuvikeli political start akula-church akulani umkhuhlane lwani ukhona live abantu sisela ukuthi khona belalele khona khana behlale ezindlini
lezo zincwadi ezihlaziya izombusazwe umnumzana Max Nkandla endawonye lo mnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu bebexoxa ecingweni leStudio 7. Wathi sizwe okuphuma kusocial media namhlanje silo Gibbs Dube.
Kulabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo etshiyeneyo ngokwenzakala lapho abahlala khona. Ulakho lawe ukuthi usithumezele umlayezelo wakho kunombolo yeWhatsApp ethi +1 202 465 0318. Ake sizwe ukuthi abanye bathini ngalokhu ababhekane lakho.
Ngiyalibingelela, mina ngingusiphathisiwe moyo uMathema. Ngikosikhowokhobo komongi village kusobhuku uBoyi. Hayi, siyezwa sibili izixwayiso zonke siyazilalela njalo lathi siyakhuthaza esigabeni ngayonalo umkhuhlane we-coronavirus ukuthi abantu kabageze izandla kuso sonke isikhathi lokuthi benze i-social distancing. Siyakhuthaza sili kakhulu kodwa uhlupho olwenza abantu bangakwanisi ukuhlala ezindlini nxa sikunanzelela yindlala njalo abanye abakakuzwisisi khonokhu angikwazi ukuthi kathi singenza njani ukuze libuye lifinyelele kulindaba kulindawo yakithi kosikhowokho benkayi ngoba nxa sibatshela thina aba abantu bakuthatha lula nje okungumkhuhlane lokhu kanti umkhuhlane lo sesiwuzwile usungenele emarondera kusemakhaya kutsho ukuthi lawethu amakhaya kungangena hhayi kodwa-ke inkuthazo siyayenza sile ebantwini bakithi lapha indlala indlala kakhulu izimpahla zikhwelile uhulumende besimcela ukuthi kangenele ebantwini bezitolo impahla sezikhwele kakhulu asisenelisi kuthenga impuphu kuthenga ithukela sibilisa amasepho cooking oil kulabantwana abancane silabo mama abazithweleyo okumele ukuthi badle i-balanced food kodwa kuyehlula ngoba lezi tolo akubambeki
uPeter Tiyane ngikhuluma ngisesejosepha obhidi induna ekhezi hhayi sithwele nzima nge-coronavirus leba i-coronavirus le ngabe kuthiwa khona abantu bananzelele ukuthi ngesikhathi sesisikiso kathesi somkando bafanele balandele lokhu abakutshelwa ngoba sizophela yikho lapho eqina khona njalo abaningi abantu abakuthatha lula nje ngiyananzelela kuba nabantu xa befike emakhaya lapha ubatshe ukuthi khona khezi izandla uthi hhayi into engeke isifikele lapha esikhona
mina ngikhulumela isimo esikuso lapha e-South Africa njengama-foreigner ahlala lapha e-South Africa isimo lesi-lockdown sithwele nzima asikwazi ukuthi amarenti siwathathaphi ukudla asikutholi ngoba sivele sihlezi singama-foreign. Yonke into vele asinayo, asazenze kanjani. Besicela ukuthi upresident waseZimbabwe athumele amabhasi abuye lapha eSouth Africa azosilanda ngoba amabhota avaliwe, asikwazi loba senze kanjani. Asiyazi asazi loba sithini, thina sisekudeni sesigangeni ngapha. So laba besilahlela ngaphandle, asazi asabe lapha eSouth Africa sizozama impilo.
Njani bantu be-Studio 7 abasakazi bakithi? Hayi, besicela lisikhulumele lalaba abantu be-embassy yeBotswana laba beke besithwale besibisele kithi. Sesizamile ukubabhalela abantu laba basiphenduli nokusiphendula. Basifuna ama-passport number lama-ID number, bahamba bahamba. Besicela ukuthi ngumalile number yabo libafonele libabuze ukuthi kuhamba njani ngoba yeyi lapho esikhona kunzima.
Laba ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo etshiyeneyo besemazweni ambalwa. Ulakho lawo ukusithumezela umlayezelo wakho khona manje kunombolo yeWhatsApp ethi +1 202 465 0318.
Kwezemidlalo bakhathazekile ngoba bengazi ukuba ikusasa ibaphatheleni abadlali bemidlalo etshiyeneyo njengoba inani labafunyanwa belegciwane le-COVID-19 liqhubeka lilokhu liqansa. Yintethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inani labantu asebefunyenwe beligciwane le-corona seliphezu kwezigidi ezintathu emhlabeni jikelele njalo liqhubeka lilokhu liqansa mihla ngemihla. Ukuqhamuka lokumemetheka kwaleli gciwane elidala umkhuhlane we-COVID-19 kudale ukuba kumiswe ezemidlalo emhlabeni jikelele. Wayengumdlali weqembu lenguquko eBulawayo CT uAyanda Ncube osedlalela iqembu leMalanti Chiefs eSwatini uveze ukukhathazeka okukhulu ngokuhlalela emnyameni.
I-lockdown le-manage ishayelelwe phansi njalo ngabe sesiqedile yabona i-league. Ngabe manje lathi semakhaya sibona imuli, manje sivalelekile ngapha sisoke silindile sazi kwenzakalani, sokuqala nini siyenzani, sijeloke sicontinue njengalama-program abasinike wona nje wona la kushaya boma-situp landlandi la uhlala ujani ufit yabo uready for ukuthi anytime maybe ungachiya ukuthi siyabuyela urunini. But it's affected kakhulu cause ngibona ukuhlala ungazi ukuthi ubuyele nini egroundini, kuhlala ungazi ukuthi hamba nini ekhaya kila manje awukwasitileki izocontinua oyizoyenzani. Ngiyabona ukuthi vele into yakhona hhayi ya-affecta.
Imidlalo yenguqu yesigaba saphezulu eSwatini imiswe sekusele imidlalo eyi-12 ukuba ifike komlindo yacina. ESwatini kulabantu abalikhulu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 njalo oyedwa wabo wedlule emhlabeni. ULinus Chikuwa yena udlalela iqembu le-BR Highlanders elaseBotswana kodwa ungayibo koBulawayo ngesikhathi abantu belaywe ukuba behlale ezindlini zabo. Uthi kunzima kabi ukuba ahlale umzimba wakhe ulokhu ulungele ukuba adlale ibhola ngoba engenelisi ukuba aphuma egijima phandle, okuyinto eqakathekileyo kubadlali womdlalo wenguqu ukuze imizimba yabo ihlale iqinile. KwelaseBotswana kulabantu abangama-23 asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 njalo sekwedlule emhlabeni umuntu oyedwa odlala umdlalo webhola lokuqaga i-netball uKaren Mlambo. Uthi yena ukumiswa kwezemidlalo kuzaphazamisa abanye abakade bedlala labo abangezwa kuhle emzimbeni.
Bakhona abanye esidlala labo abakhuthaza ukuthi baphatheke kwezemidlalo bavocavoce imizimba njengoba bephethwe izifo ezehlukeneyo. Lokho ke sikuguquzele kakhulu ngabezempilakahle ngoba sinanzelela ukuthi ukuphatheka kwezemidlalo kuncedisa ukwakha lokugcina umzimba uqinile. Laba bantu sebengagula ngoba akukho lula ukugijima uwedwa usendlini.
Inani labantu abaligciwane le-corona selisedlula izigidi ezintathu emhlabeni jikelele. Emazweni aphesheya akhona amazwe aphezu kwenkulumo ezokuba imidlalo yenguqu iqhubekele phambili. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-FIFA uMichel de Hoog uthi kumele kumiwe ukuze kuphele inyanga kaNcwabakazi. Ngiyimele e-Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezalolu suku lamhlanje njengoba isikhathi singasavumi ukuba siqhubekele phambili, wothi sikhangele ebesilazo. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 seliqonge laye kwaba ngama-40 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,218,430. ukuthengiswa kwempuphu ezindlini kuqalile elokishini le-Thorngrove kobulawayo njalo ithengiswa ngamadola eZimbabwe angamashumi ayisikhombisa umgodla we-10 kg. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubesemozambique ukuyakhulumisana nomunye wakhe umongameli Philip Nyusi phezu kodaba lobudlwangudlwangu obubangelwa ngabahlamuki bokholo lwesimoslem abedlulisa amalawulo. Silugqeba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.